Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesitshayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abeyakwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyincwala.
Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho.
Hayi, ngiyayibona njalo mina njengokhalipan Pugen ngiyayamukela, ngicabanga baku right direction.
Uhulumende wele Melika usekhuthaza izizalwane zalelo lizwe ezihlala kwele Ukraine ukuthi zisuke ngokushesha ngoba ele Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazivuse wele Ukraine.
Okwenzakalayo eRussia babukande kubi kakhulu impi lesiyibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe esiphezulu kwayo namhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lokukhwezwa kwemali yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. I-Commission ye-ZEC ithi abafuna ukuncintisa kuba ngumongameli kuzamele bakhokhe amadola elemelika angamachumi amabili US$20,000 ngamunye. Abafuna ukuba ngamalunga edala lePhalamende sokuzamele bahlawule amadola eMelika ayinkulungwane eyodwa US$1,000, kuthi okansila lamasenetha bona bazabhadala amadola eMelika alikhulu US$100. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesitshayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abeyakwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyincwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunxaphisa abantu inhliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna bavalela phansi. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngapi? Silusizi ngoba izeki sokuphumeso balo ukuthi sisebenziswa izano hlophe kwenza ukuthi abantu bengakontesti ubukhansela ubumeya lezinye zithile. Kambi imali engange 20,000 linga izavela ngapi? 250 constituents la ma councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa idemocracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile bathi zeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi lungwe eParliament. Hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi idemocracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. I-youth iyanqaba, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye kukhetho olwedluleyo, kwaba labangamachumi amabili lantathu abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. abanye bathi iphepha lokuvotela iballot paper lalimaniki-niki ngenxa yokuminyana kwabamabizo abazancintisa. Abanye abafana lo Senator Khalipani Phukeni bathi ukukhwezwa kwembadalo le kulungile ngoba kuzakwenza bengabi banengi abancintisayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba yezekhi namafizi okuthi umuntu akwazi ukuma njengecandidate whether ube councillor, member of parliament noma ukuba ngupresident. Hayi, ngiyayibona njalo mina njengoKhalipani Phukeni ngiyayamukela. Ngicabanga baku right direction. Kungabe kukhona maybe obangabe bekukhuthile lapha nalapha kumbuzo womthetho ukuthi yibo yini noma yiparlamento okumele ikwenze lokho. Hayi, ngicabanga kungashesha kulungiseke lokho. Kodwa umuntu angeke angiphikise khona ukuthi kukhona obekumele kwenziwe. Ayizukulunga lento eyokuthi uzokhumbula amaphephandaba bake basibonisa omunye ubaba oke warun ukuba ngupresident ngesikhathi se-COVID esexotshiwe ku-one room arenta kulo ngoba ehlule kubhadala i-$20 ubegijimela uba ngupresident lo muntu. Abanye abatholanga ivini amavota u-100 uyabona, sebevuka sebekupholati, sebephiwa izimota, sebehleli laphana sokuxoxwa ngezinto zelizwe. Amanye amaphepha athi baphiwa lamafamu, ama-big diplomat passport ngiyazi bawathola. Manje leyo nto leyo yenza ukuthi wonke umuntu nje uhleli nje ulinde ukuba yi-presidential candidate. So usiyogcina sile more than 500 if singayiso 5,000 or 50,000 ama-presidential candidates. Ibisi senzwa njani leyo nto leyo? Izekhi sihleli lapha sokumele ibe bala ama-zero leyo, ibala ama-zero, ibala ama-zero. Kuyabe kulukhetho olunjani ishuwa lolo? So hayi, ngiyacabanga ukuthi baku right direction. Maybe bangafuna ukuthi behlise amafizi kancane bese besithi ukuthi umuntu abe yicandidate kumele abe khethwe yi-5% yabantu. Ake sithi ufuna ukuba yicouncillor, so yi-5% yabantu yabo ku-ward, ma ufuba ngu-MP 5% yabantu ku-constituency, ma uzoba ngu-PR ne-senator 5% ku-province yonke, and then president 5% kulizwe lonke, uyabona. Lapho ke ngingazwisisa, but le nto le nje yokuthi nguthela wayeka nje kuvuliwe nje hayi sizoba lenkinga bo. Ayisithi sodwa eZimbabwe phela sirun into zokhetho, lamanye amazwe azenza lezi zinto kodwa azenzi ngele ndlela ebiyenzeka ngakhona. Ngiyabonga msakazi.
Lo ke nguSenator Khalipani Phukeni obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zivuthene izolo enkozweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
USibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla leMovement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende, wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele chiya abantu ababo bebodwa besiyalwela this thing ezakwenza abantu ababo labo nxa sebeyingxenye yakho lokho.
UDokotela Thokozani Khuphe uchaze imisebenzi kamuyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusatshisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele ibe kwazi ukuthi khona yi-movement, i-foundation yakhona yabhildwa ngo-1999 ngabo baba uGibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi.
Indodakazi kamuyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifirst born yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. But obhuti babe baningi, sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa imfundo. Isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathela ufanele ukunazela ukuthi into le yakugqishwa ngesikhathini ayiqalisanga namuhla. Ungakhangela into yamathredi yunini, into esukela kubomasosha Ndlovu, esukela kubobhibhi Burombo, ogreyi umabhalane obhango, ubuya uzuzongena uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke bona wabantu bonke bangena abantu besezipolitics.
Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo uAndrea the vocalist ovela edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana kwele South Africa lapho ahambe khona loyise ngomgqibelo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola eMelika zinkulungwane ezedlula ikhulu i-123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le ngoba ibandla leZanu PF beliyivimba. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, Studio 7 injani lapho? Nami ngumthwakazi, ngumthwakazi. Kodwa ngilesifiso esikhulu sokuthi ngabe ngivotele umthwakazi, kodwa umthwakazi singasivotele sisebenzisa iconstitution yaseZimbabwe ukuze sikhiphe siphume sizimele soda sizokwenelisa yini? Inkalakatha ekhona ukubana sikhuphizane sibaningi, ama-numbers amaningi, abathwakazi sibangaki. Sibangaki sizazivotela imthwakazi siyikhuphe izano. Sibalutshwana kakhulu, ngakho ke kokuqala madoda sikupheni le inkalakatha enyamazana le inyoka leyi le izano PF leyi kayiphume, kayiphume. Ngicucuzela ukuthi iphume sithole imisebenzi senzeni okwemncele. Lokhu siyakubona kodwa into ezayenzakala emva kwesikhathi, into endaweni esikhatshana. Ngakho ke asiqhubekeni sibambene, sekeleni ukuthi sidivide izano PF. Yathokoza ngayisizwa abanye besithi mthwakazi zaphu konke lokhu. Asibambaneni ngaphansi sibe umbrella one, sikhipheni izano PF CCC. Ngiyabonga yimi uMachaqa, yimi umzimkhulu, ngilapha eDandanda eLupane.
Linjani ke othungameli lonke abeStudio 7? Hayi, thina ngapha eZimbabwe siphilile. Udubo esilalo imali zepentsheni lezi ezikhulunywa ngazo, sizwa nje kuzona ezinsuku bakhuluma ngemali zepentsheni ziphelele emgwaqweni. Imali oya uyilanda ikakhulu ku-post office uyawulanda i-5,000 wona khona apho ugada $7 i-7 yusa uyephenduka nge-7 yusa uyasala ula mali nuyahluyele sikweleti ungakayithathi i-5,000 yona nale. Bekungaba njani imali leyo bayikhweze ethathwa ku post office ngeviki ibe phezulu kwe 15,000.
Lena Studio 7 ngiyela bojonga kanti mina labo tunga mina ngomo injani labo bonke abasakazi salibingelela. Salibingelela ngegama lenkosi uJesu injani futhi nayi sibonga uhulumende ngalokho akwenzeka kumabhebe ticket nasathathi lizwe lonke sibili kwakuqala kwabusa okwenzayo siyakubonga lokho.
Studio 7, Studio 7 sikhuluma lomabhena lapha Francis Town. Studio 7 siyalibingelela lonke. Mina ngithanda ukuthi ngike ngikhulume ngendaba ekababa uNkala. Kambe namhla ubaba inesilikala umphokamzi omubi ubona nguye umuntu omaningi nguye wasifaka phakathi kohlupho ngokufoma izano. Izano yile esihluphayo lanamuhla. Kambe ngalakazikazi wabuhlungu yini ngabantu ababulala ebakhangele usebulela isizwe sonke umphokamzi omubi. Ngikhala ngaye lo muntu.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngiyalibingelela. Bese ngibingelela kakhulu ibandla elihle, ibandla le-CCC. Hayi, sibonge laphana ubaba uNdebele okhuthazayo abantu. Hayi, siyakuthanda baba uNdebele, khuthala vele yalo ku-CCC lani vele asitshintshe iparty, siphathe phambili ngochamisa. Bengazi bemkhulume kubi njani, bayazihlupha afana lomuntu okhonkothi imoto ihamba vele ingasozimuzwe. Asihlupheki vele ngabantu laba abasola uchamisa laba abalomhawu lapha. Amangala yena lubaba othi yena uNdebele urongo. Ngikakhangela ukuthi uchamisa wabuya lamashona angu-17 wafaka abangu sile Bulawayo. Kungani right nxa wafa kuChamisa adla amaNdebele? Umqondisi ungene ukhetho luka-2018 uzuza abantu abangaki. I-MDC yathi qalisa yahle yaba labantu yazuza abantu aningi kakhulu emathabhelini. Umqondisi kungani eqalisa eqalise ngokufadalala nanamhla lokhu efadalala athi esezama ukuthi akhiphe abantu ku-CCC? Uyehluleka ukudinga abantu njenge-CCC ayikhiphi muntu emuntwini, ikhuluma izinto abantu beyilandele. Kathi esebhizi nge-CCC ubona ungani kuthiwa angaguqula thina. Thina asidlali ku-CCC and i-CCC ilabantu. Ukukhuluma kwakhe uhlupha. Kambe thina singalandela umuntu othi uqumile izwe, ilizwe eZimbabwe lingaqunywa, iqunywa mbani? Akusebenzi lokho, abahlukane lathi njalo. Nxa besithi baqumile izwe engathi amaNdebele athi afuna uqumile izwe, singatshomi. Itshona befosela abantu entweni yabo leyo engaqedakaliyo, engazwakaliyo, lokuthi umama lana wayeqinisa ukuthi kumbe yisihlahla bani. Khanya lithumbe lihlala wonke umuntu. Umuntu okuvina ungalifuni liyafuna ukukuhlala. Basiyekele thina bengasifosi ukuya kumqondisi kasifuni. Thina singabantu bakaChamisa simthande njalo elisho. And even ungafaka uChamisa lo mqondisi bencintisane kobulawayo kwamba umqondisi uyadliwa. Vela singikeze zivotele umqondisi likhohle liphinde. And kobulawayo kwampana liyangena kukhetho but likhohle liphinde ukuthi lizothola ukhansile eBulawayo. Kwampana emaNdebele nesidikidikini likhohle liphinde. So likhulumane vele, lihluphelane sibili, alike lihlukane le-CCC.
Siyalibonga lonke bantu beZimbabwe. Siyalibonga. Uhlupho esilalo nje eZimbabwe ukuthi imali iba sestridini. Imali yezu iZimbabwe right isihlobo sami. But imali ingangena ebhenki nje kuyaba right. Akula lutho oluwa sisole lutho. Sisola nje ukuthi imali kayibe sebhenki. Uzabona into zonke zihamba ngendlela. Sibe sicela nje ukuthi amakhosi omhlaba basikhokhele bethathe imali befake ebhenki ukuze into zonke zihambe kahle. Siyabonga kuStudio 7.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani nisebenzi beStudio 7. Ngibingelela bonke abantu bafisela ukuphila, ikakhulu abantu abasemathebhelelini. Ngizwa kule ndoda lapha ekuzana ukuthiwa nguziyambe ubekhuluma emhlanganweni etakula mtoza xolisa ngegugrawundi umgabo waxolisa baniyene nga. So uqinisile ngombuso ngowabo, konke abakwenzayo ngokwabo. Kodwa thina njengabantu besiNdebeleni abakhulekayo bazakhuleka bamadlozi bathethele, sikhale kakhulu kuNkulunkulu. Izulu libatshayile ethimanimani ngenyembezi labantu, labagqibelela abanye abantu phansi, labenzela abangakwazi. Kukhona futhi okusezayenziwa uNkulunkulu, ayibisa imikhuhlane ezindaweni zabo baze bamangala, ngoba uNkulunkulu wakwenza khonokho kumagibhithe nxa babehlupha ama-Israyeli. Wabavezela imikhuhlane, wabavezela amanzi ababayo, wabavezela konke. Kwakungaso ma-Israyeli ayekwenza khonokho, kwakunguNkulunkulu. So angabokhuluma kubi, thina salahlekelwa izihlobo zethu esingayazi amathuna azo. Thina esikukhalelayo ngamathuna ezihlobo zethu. Umuntu nxa efile ithuna limele laziwe ngabakibo. Nxa yena engafuni ukusixolisa, kasinika abantu bethu sizilahlele. Noma engatshongi ukuthi ngiyaxolisa kula ndaba, thina sizabalahla. Yena uyawazi amabizo abo, uzasinika ukuthi lo ngwakobani, lo ngwakobani. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 basakazi abahle. Ngiyabingelela uXolani Kezi. Yebo, ngicela ukuphawula lapho ngiphawule kulobaba lo kukhulunywa ngabantwana abaphethwe ngumkhuhlane wendingindi lapha abantwana bayafa yena ukhuluma into zesonto ezingelamsebenzi akageze ubuso kusuka udaka lolusebusweni kusuka udaka amalungelo abantwana ayagcilazwa ngoba phela vele abantwana ngeke bazilungisele amalungelo abo badinga ukuthi babhekelwe ngabantu asebadala abantu abadala yibo abakhangelela abantwana amalungelo abantwana yini lingathathi lo muntu lifake ejele ukwenzela ukuthi afunde isifundo lokuthi labanye abafuna ukwenza into efana naleyo ukucindezela amalungelo abantwana kangaka bekwazi akukho emthethweni lokho bayafa abantwana abazi lutho badinga abantu abadala abakhulileyo ukuthi babe yibo abakhangelelayo yena uzositshela ngokuthi amasonto isonto yokwenza kanti umntwana angahlatshwa abe sehambe esontweni akusahambeki yini esontweni abake bayibhekise kahle lento leyo bayilungise inkinga lento le bayafa abantwana ngiyabonga
sawubona mhleli ohlelo khona ngapha emelika e-Studio 7 mna ngicela ukugcizelela lapha ngifake umbono wami kulo abathi 20,000 nenyanga phansi kwakhona bonani kuyenze kahle ngokuba isekakhulume kathesi kulokwana sekukhuluma isikhathi esiphelile kathesi labo abafisayo kulokhu uze ukuncintisa abaqale ukugqogelela kathesi kuze bethi uyokufikala isikhathi lesama-elections imali yakhona sebelayo lesibeyihlezi belayo bangayekela ukulokhuza bazaphuza kwamakhothi bangathembi abakona bagqogelele kathesi kusikela manje um ngiyayabona ukuthi benze kuhle ngokumihluma bakhulume kathesi isikhathi lesi ngoba beza kukhuluma sokuselekwane imanti abantu engingade bele beza kwehluleka ngiyabonga mphathi wohlelo.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwelunye udaba, abahlali begwanda leziphathamandla zaleli dolobho bebethe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula udaba lokuswelakala kwamanzi okulokhe kuqhubekela ngesikhathi inkampani yezinwa isiqhubele leli dolobho umlandu okuziqhubela inhlelo zamanzi. Ngakwelinye icele inhlanganiso yamathopheleland Institute for Human Rights iqhube umhlangano lentathelizindaba izolo kobulawayo lapho eveze ukukhathazeka ngokusilela kwamanzi kuleli dolobho okunengasikuzweni kumqondisi walenhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7.
Njemhla ka 23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi. Njalo futhi leli langa luhamba phezu kwe-theme mbindikimba ethi yona Seeing the Unseen, the Value of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe kungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamasi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingelamanzi kodwa amabhili abo abuya elokhe eqansile abanye lokhe eqhubeka eqansa kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingako ngenyanga kungelamanzi ngenxa yokuthi lawa amabhili a-estimative esikutshoyo ukuthi Bulawayo City Council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili nxa kubehlula lokhu ngaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengelamanzi. Njalo sikhangelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi kobulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebengu. Sikhangele njalo ukuthi Bulawayo City Council kayikhangele indawo ezishiya amathoilet ukuthi lezi ndawo kulamalokitshi akhanganela amathoilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshiya itoilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi Bulawayo City Council kayiwakhiphe lawa malokitshi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza zokuthi bathole amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathele amanzi ematoilet kungabi khona imikhuhlane. sibuye njalo sakhangela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation, ukuthi abantu basuka bayeziyele ngaphandle emaganyeni, baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela emathoyilethi. Kodwa zizakhamizi zakoBulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible, bangabi ngabantu abaphombukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo indaba yemkhuhlane. Sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane wedaria isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo. Ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa, ayatreatwa ukuze amanzi ahlanzeke, njalo futhi sifundisane ngokutreata amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma ngepetition, yiziphi izinqumo elizithethe ezokukhulumisana leziphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwepetition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngeke ngathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi, kodwa ama bills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathu ke sile petition esiyibhodisayo ezakhamizinza koBulawayo ukuthi ziyisayine, lapho esithi cela khona iBulawayo City Council ukuthi kayime ukuestimate ama bills, ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani basebembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehluleka ke ukuthi bakwenze lokhu, kabasehlephulele okuncane kuma bills ethu okungaba yisilinganiso se 20 kusiya ku 30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bengasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela labantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo 20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi, ngoba oku officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi, kodwa ngahamba emalokitshini kulendawo ezihamba 20 days singelamanzi, ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke ipetition esiyibhodise zakhamizini, kuzathi mhla ka 1 September kuphela iWorld Water Week sihambe siye yethula ku City Council.
Alo ke ngomnomzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze izizalane zalelo lizwe ezihlala e-Ukraine ukuthi zisuke ngokutshetsha, ngoba ele-Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazibuse wele-Ukraine kuyona le iviki. Ugatsha lwe-State Department izolo lwazise ukuba zonke izizalwane zelemelika ezenelisa ukusuka kwele Ukraine ngemota kumele zihle ziqale ukwenze njalo. Lolu gatsha lukhuthaze abantu ukuthi bengezwa kukhala icilongo lokubhonjwa kwelizwe, kumele badinge lapho abangacatsha khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukungaphumeleli udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho oluzayo. Izekia zise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi ancintise ukuba ngumongameli welizwe sekuzamele abhadale imali engamadola emelika engamachumi amabili $20,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.